sachasisa ma members ukuthi kule zinto ezimele ziyenzwe ukuthi i-commission le ibe ifanana la le i-commission ephakathi kwe-constitution. Ngoba i-gender commission itwa khona ku-constitution, it's meant to be an independent body. Kodwa ngasikhangela i-draft bill, sibona ukuthi hayi ikhanya ngathi ayisiko independent. So khanya ngathi bayithathe bayifaka ku-Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development. So thina besithi hayi akusiko, kumele izimelele yodwa. Besikhuluma futhi lokuthi abantu abazaba baku-commission. Ku-constitution, ithi yona abantu laba appointwa lo president and they are answerable ku-parliament. Kodwa sesikhangela ku-draft bill e-gender commission. So khanya ngathi sebesithi abantu laba banga-appointwa lo president, sebekhona ama-commissioner. I-staff kumbe abantu abazasebenza ku-commission bayabe sebe-appointwa lo minister, ngo-minister we-women affairs. Kuqokela ukuthi angasekenda labantu abaku-ministry ukuthi basebenze ku-commission i-position ka-CEO. And thina besithi hayi, that's not what the constitution says. Besikhangela futhi ukuthi ku-draft bill ukuthi khona u-minister angatsheli i-commission ukuthi kulezo zinto abaza that they will be looking at, they will have to see okuthiwa khona i-national interest. And angathi lokhu yini akurayithanga ku-national interest, kumele i-commission ithathe lokhu okutshiwa lo minister.
Kuyini eliza kwenza ngalolu daba?
Besicocisana sithi hayi kumele sikhulume labaphathi ntambo ukuthi sibatshele ukuthi lapho bazabe siye esigabeni ukuyekhuluma labantu, kumele bakhulume okuphakathi kwi-constitution, hatshi ukukhuluma ngokwe-commission eyingafanananga laleyo i-commission eyiku-constitution.